Yebo kunjalo amanombolo abantu abakhwalitha umsebenzi oyenziwa nguBiden asuke ku-36% ngoJulayi yeqaya ku-45%. Kukhanya abantu bakhwalitha lokhu akwenzayo ehlofisini. Ikakhulu inamba lezi 10% increase ikhangeleka yenzakale kakhulu kuma-Democrats iparty yakhe, ngoba kukhanya abantu abakuparty yabo 46% baya-approve umsebenzi awenzayo. Inombolo le yayiyi-31% ngoJulayi, so kule 15% increase ngendlela abantu abakhwabitha ngomsebenzi awenzayo uPresident uBiden. Okubangela ukuthi abantu bekhwabitha kwenzayo imisebenzi yakhe ayenzayo. Sibonile ukuthi ukwaphasa ama-2 bills aqakathekile kakhulu, kube le Inflation Reduction Act, kwazokwaba leyinye okuthiwa yi-Chips Act, ethi ama-chips amakhompyutha ayenziwe khonapha eMelika. Njalo sibonile ukuthi ama-gas prices ayehlile nge-26%. Okunye akwenzileyo, sibonile ukuthi i-Federal Reserve Bank i-increasile ama-interest rates, okwenzeka ukuthi bezame ukukontrola i-inflation. Enye into esebenzela uBiden ngalesi sikhathi zinhlupho ezihlangane lomongameli omdala uTrump. I think abantu abaningi sebenanzelela ukuthi hhayi uTrump wayengumuntu omubi kakhulu kulento ezimba azenzayo, so lokhu kuyabenefitha i-current president.
Khona kukhetho oluzayo, ubona bemamukela yini abantu kumbe bazakhangela iminyaka yakhe yokuzalwa ukuthi simningi kakhulu bengamvoteli?
Yeah, kuma-election abuyayo ka-2024 ngibona ngani uBiden uza runner for his second term. Angilashuwa ukuthi engayenza one term achiye kunjalo, kodwa bekungabe kungumbono omuhle nxa ukuthi kungasoze kuphambanise itiki lama-Democrats ukuthi yena aziphumulele ukukhulu aphe u-vice president wakhe ukuthi ube nguye oba ngu-president for itikiti lika-2024. Kodwa lokhu ngibona ngani kuzadetekthwa yukuthi ama-Republican ngubani i-candidate yawo, ngoba kumele ukuthi iparty le-party ifake i-candidate abayibonayo ukuthi izanqoba.